mina sanda kwasawuzwa lokuthi kule message esiyibone namhla ekuseni ku social media i message leyi ixwayisa abantu ukuthi kusasa akumelanga bahambe emsebenzini, abantwana besikolo akumelanga bahambe isikolo, izimota akumelanga zihambe emgwaqweni, zingahamba bazazithisa bazazitshaya, izithole zingavula bazazithisa njalo. Njalo abantwana besikolo banga esikolo bazabatshaya kumbe bazatshisa izikolo. So in terms of constitution, section 2-1, amapholisa alo msebenzi ukuthi kube lokuthula in terms of maintaining law and order elizweni. So sanda kwasawuzula ukuthi akula umuntu olelungelo olokutshaya omunye, olelungelo olokutshisa izinto, olelungelo olokudestroy izimota. So yikho phela thina amapholisa sithina siyabe sikhona ukuthi sikhangele ukuthi kulokuthula.
Kahle kahle uvela ngapi lombiko othi abantu abamelanga baphume phandle bengaphuma kuzaba lodlakela?
Umbiko lo siwuthole ku social media. So thina njengamapholisa sithanda kwasawuzula ukuthi akula umuntu olelungelo, akula, ngiyaphinda njalo, umuntu olelungelo olokutshaya abanye kumbe olokutshisa imota yekazibani nxa umuntu esihambela emgqaqweni.